siyamangala ukuthi kambe uChamisa nguye obusayo na, nguye osipha indlala na, nguye osincitha imsebenzi na, nguye obulala abantu na, lokuhlukumeza abantu na. Ngimbuzo le nkonzisa kini mahlabe ezulu ukuthi lihluze. Ngesikhiwa kuthiwa uku-analyze lijule liye emkantshweni ngoba sesimangala sonke lapha eZimbabwe ukuthi sokulabanye abantu uChamisa lebandla lakhe engafaka ibizo omunye uyagijima ephambanisa. Engafaka isimbo omunye uyagijima esiyaphambanisa. Engafaka umbala we-party yakhe omunye umuntu uyaphambanisa. Namhlanje sesifake i-CCC. Citizens Coalition for Change. Na ngomunye wahamba wayafaka okufana nayo ezama ukugwenxa. Baba lamahunga-hunga bezwe ukuthi sifuna ukufaka MDC Zimbabwe omunye wavuka sebhalisile eseGoli. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza abantu bazwele isihawu esithi ngesikhiwa sympathy. Eke lintshele mahlabe zulu. Wenzeni ubaba uChamisa?
AbeZimbabwe Convergence for Change laba bathi bazise iZeki Nyakenye babhalise njengebandla kuZeki Nyakenye. Lisungula elenu lina iCitizens Coalition for Change lalingakubonanga yini kalizange likukhangelisise khonoko?
Into yokuqala yithi baba Nkomo esaqala ukusebenzisa iCitizen Conventions for Change bahle bagijima sebesithi libizo leparty hatshi lalingasilobizo wayeungumbono esithi ngesikhiwa yiconcept yokuthi abantu bahlangane benze intonye ukubambana okuthiwa yiconvergence. Khona phana bahle batshontsha bayabhalisa vele sisebenzisa kambe ngubani ongazange azi ukuthi yithi esaqala ukusebenzisa i-CCC Citizens Convergence for Change singakatshintshi ukuba yi-Citizens Coalition for Change. Size safaka u-coalition sesibona ukuthi abantu bathatha umbono wethu bahamba bayabhalisa yithi abanikazi be-CCC. Ukulokhu ngabantu abathunywa ukusigwenxa.
Isizwe kuthiwa kuyaqhubeka ukuhlukuluzwa kwabasekeli benu abagqoka imvunulo yebandla. Lithini ngalokho?
Kambe bengahamba betshaya abantu amankazana labomama labafana labadala ngoba bagqoka izigqoko ezilombala olithanga. Lo ngumbhedo ongazange ubone ngushaka ngokwakhe. Kukhombisa ukuthi ibandla elithungamelwa ngubaba uChamisa libandla elimqoka elilanda ukuzafeza izikhalazo zabantu njengoba libona amabandla amaningi asesebenza leZANU-PF. Lokhu sithanda ukucebisa amapholisa ukuthi hatshi mapholisa lingabatwa bethu lisebenzele isizwe alisebenzeli iparty enye. Yikho kuzahlupha khonoku ukuthi after sesibusa selibaleka lisiya kwezinye indawo. Hatshi thina sithi mayuyu amapholisa ngabatwa bethu basebenzela isizwe uhamba behlukumeza abanye abantu akukho emthethweni.